ndaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 14 kunhlolanja 2020 ngontungamili Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla, umongameli Mnangagwa uzahlangana lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo zemathebeleleni koBulawayo namuhla bekhulumisana ngombhuqazwe weGugurahundi. Imizamo kahulumende yokuqeda ukusilela kwempupho ngokuyithengisa ngamakhuphoni isolwa ngabanye abajika isoze isebenze. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labameli benhlanganiso zemathebeleleni ezizimeleyo namuhla koBulawayo bekhulumisana ngendaba ezihlupha uZulu wemathebeleleni ezigoqela udaba lombhuqazwe weGugurahundi. Umnangagwa ufike koBulawayo izolo njalo uzahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo laba abaphansi komanyano abawubiza ngokuthi Mathebeleleni Collective Estate House. Umanyano weMathebeleleni Collective lo usanda dabuka phakathi. Ezinye inhlanganiso ziphume kuwo zisithi injongo yawo kaziyiboni. Umnangagwa uke wahlangana labantu laba njalo nyakenye koBulawayo. Ugwalo oluhlela okuzakhulunywa emhlanganweni wanamuhla olubonwe yiStudio 7 luveza ukuthi inhlanganiso lezi ziza kwethulela umnangagwa lokho ezithi kuvunyelwene nguZulu weMathebeleleni phezu kokuthi kumele luphathwe njani udaba lweGugurahundi. Kodwa abanye bathi akula kukhulumisana okuke kwenziwa zinhlanganiso lezi loZulu eMathebeleleni phezu kwalolu daba. Imizamo kahulumende yokuqeda ukusilela kwempupho ngokuyithengisa ngamakhuphoni isisolwe ngabanye abathi kayisoze iluqede loludubo ngoba amakhuphoni la elakho ukutholakala esethengiswa emkambo wensitha. Lanxa ingatholakali impupho, uhulumende ukweze intengo yayo kuliviki ngemva kokuhlaba umkhosi kwabayicholayo. Besithi nxa beyithengisa nge-$50 i-10 kg akula nzuzo abayitholayo. Ngolwesithathu uhulumende wazise ukuthi uzasungula uhlelo lokupha abantu amakhuphoni kusiya ngenani labo ngomuzi. Kodwa abanye bathi kabalathemba lokuthi lokhu kuzaletha inguquko. Omunye wabo yingcweti kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ungabona uhulumende, the whole government, esenza ukuthi uyabuya nama ideas ukuthi abantu banike amakhuphoni kumbe bathenge amakhuphoni ukuthi bethenge impupho. Bekwazi ukuthi abantu bona labo sebehlulekile ngoba akusoze basebenza. Asiyonto yakuqala yona leyi. Uzananzela ukuthi ngesikhathi sakomgaki yena bogono kwakwama lento ezakuthiwa ngamabhakhosi ama-shops ayithengisa nge-forex kuphela but into zala ziloko zishwebha njalo. So ngibona ngani nje imizamo yokuthi uhulumende engani utshela abantu ukuthi lento ayenzayo but kungela nto ayenzayo kwaze iqiniso yokuthi umumbi wona lowo abathi bawusubsidizile kumbe uchiphile bawuthatha bona labo abantu aba-connected beyethengisa ku-black market sizwa kuthiwa omunye umumbi uthengiswa zi-5 Zambia khona. So amboni ukuthi ikhuphoni izanceda ngaphi ngoba i-problem i-corruption. Umumbu uyadivertwa uyedengiswa ngentengo ephezulu ku-black market and unless and until inkinga yena leyo ibe addressed impuphu zakhona ishoda.
Kodwa uhulumende yena uthi njengoba kusiba labantu abathenga impuphu yonale ngemali phansi base bengena emkambo wensitha bathengise ngemali ethe xaxa, yikho okubangele ukuthi kube le ndaba yamakhuphoni le. Awuboni na kungaqeda khona lokhu okwenziwa ngabantu?
Iproblem yokuthi uhulumende ukuthi enye impuphu kwezinye izitolo iyabidengiswa asithi nge-150 bond, bese kuthiwa kule inye ejibileyo edengiswa nge-40 bond. Vele the moment iprice yempuphu isehlukana kangako kuzaba nenkinga, because omunye umuntu uzahambe eyithenga nge-40 bond eyithengise ngeprice ephezulu. So kwehlulani ukuthi abantu bona labo still bethatha amakhuphoni ona lawa beyadengisa ku-black market, because umuntu odiverta impuphu eyihambisa black market aso muntu oyithengayo, ngumuntu oyigayayo, ngumuntu olayo ngobuningi bayo. So iproblem ngama-millers, iproblem yibona labo abasupply umumbu, yibo abadivethayo. Umuntu othengayo angathenga umumbu impuphu zibe zingayi. So vele the problem yisupplier ngokwayo.
Manje wena ubona ungani ngalesi sikhathi sokusilela kwempuphu uhulumende kuyini kade ngakwenza?
I mean, in a normal country, the government is going to be able into the poop. Into the business, yes, but the problem is that the government is going to be able control everything. Or when the poop is short of the poop, or when the poop is going to be able to lie, or when the poop is going to be able to lie, or when the poop is going to be able to lie. So, the government is just 6 months ago, in Zimbabwe, 3 months ago, poop was one of the cheapest things. But the government akasho ukuthi akuna muntu ovunyelwe ukuthi ebelele umumbu ngaphandle kwakhe, akasho akuna muntu emele imfoto. So ama-statutory instruments enalatsho nefakwa nguhulumende about umumbu lempuphu yiko kwenza izinto short. So I think government should just leave into zokuthi they control every sector of the economy, because they can't even manage that.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Abasakhulayo bezanu PF bathi kabasoze baye emhlanganweni wokukhuluma ngenkohlakalo oqoqwa ngabanye babo abaxotshwe ezikhundleni ngeviki edluleyo. Abathi uGodfrey Senengamu lo Louis Mathuthu. Ngokufanayo abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Tamisa labo bathi kabasoze baphatheke. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe emhlanganweni wenkokheli yabatsha kuZanu PF lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini aweZanu PF. Umgcinisihlalo ehlangothini lwabasakhulayo laba esigabeni seMathebeleland North uThamu Kanyoni ulandisa kabanzi ngesinqumo sabo somhlangano oqoqwe ukwenziwa mhlaka 14 lo-21 Nhlolanja.
Asoze siye thina ngoba labana vele sebengabantu abasasifendiwe emhlanganweni. So kwakathi sina asilabudlelwano labo, bazayenza umhlangano bebe labantu ababalandelayo. Thina abethu amayouth abezanu PF, we are going to tell them ukuthi bengayi emhlanganweni enjalo ngoba bayafika ngale bedliswa into ezingayisizo besuke sebelahleka.
Abatsha laba bathi lanxa bevumelana lodaba lokuvezwa kwendaba zenkohlakalo, uNyoni uthi baphambana labanye babo uThenengamu lo Mathuthu kundlela okumele isetshenziswe.
I-corruption isibulele ilizwe liqiniso lelo, but umuntu nga esebona ukuthi kulomuntu o-corrupt kahambe engatsheni ezizwe ezabekwa nguhulumende onguyokhokhelwa baba umnangako, njalo ebe ngumuntu oba lobufakazi ukuthi umuntu lowo ngibone esenza i-corruption uyenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Kodwa uma iqala le ndaba yokuthi kumanyanwe ekuliseni inkohlakalo osewamiswa umsebenzi uGodfrey Senengamo uthi kulusizi osekutshiwo ngabanye bakhe emabandleni awezanu PF le-MDC.
The fight against corruption cannot be partisan and will never be fought.
Yokulwisana lenkohlakalo ingake yalwiswa ngaphansi kwamabandla ezombusazwe, kungakho abe-MDC balelungelo lokubona ukuthi amalunga abo akazi kulo mkhosi esiwenza ngaphansi njengezizalwane ngesifanayo kwabezanu PF. Asikubamba abantu ngamandla abamabandla ukuthi bakhuthaze amalunga abo kuzaphatheka kulezi nhlelo esifuna kuziqhuba ezokulwisana lemisebenzi yenkohlakalo.
Initiating to fight corruption.
Unobhala jikelele kuhlangothi lwabatsha ku-MDC u-Ostalos Gift Siziba uchasisa ngezizathu.
Njengebandla le-Movement for Democratic Change sakhipha ke uhlelo lwethu kubana sizakulwa njani lezantsi siyaphambili kunumber 3 wempi zethu ezinhlanu yimpi against i-corruption ngakho ke i-movement for democratic change ikakhulu kwi-youth assembly sesile minyaka sikhuluma ngendaba ke yokutshontshwa kwezimali
usiziba uthi nxa ezimisele uhulumende wezanu ukulwisana lenkohlakalo makuqale khona kunkokheli yaphezulu
asikhulumi kubani uTagwirey uBilly Rottenberg labo bonke ke abatshontsha izimali elizweni so thina silwisana labantu bonke ke abatshontshayo whether ngwe MDC ngwe ZANU PF nxa utshontsha utshontsha ilifa labatsha
abasakhulayo bebandla lezanu PF bathi bavumelene ukuba baphatheke kumikhankaso yokudinga usekelo kulungiselelwa ukhetho luka-2023 abebandla le-MDC bona besithi kabasafuni kusetshenziswa ukulwa impi zomdeni njengalokho kwenzakala ngomnyaka ka-2017 ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo ezidabuka emathebeleland zithi ziphakathi kokuqoqela abantu abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla zokugqoka imali kanye lokudla iningi labantu ebhinga ikakhulu ensungwale lilahlekelwe zimpahla njalo abanye babikwa belokhe behlezi entabeni la kwezinye indawo eziphezulu umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC emathebeleland north umnumzana jabulani hadebe uchasisele usithandekile mhlanga westudio 7 okuningi ngalolu daba
esikutholayo ukuthi izulu loselingakapheli njalo imigwaqo eminingi isibhidlizwe lizulu okuthi vele akusahambeki ngikhuluma so abantwana abayehlulekile ukuhamba esikolo iviki yena le esiyingenileyo njalo ubunzima kukhanya ngani kuyaqhubekela kusiya phambili inkingo lezo zamagesi lazo zibulele kakhulu okuthi khona even lomakhala ekhukhwini sokunzima ukuthi umsebenzise communication yangkhona vele hayi sokunzima njalo uhulumende wakithi ukhanya ngani ulobandlulule ngenxa yokuthi lokhu kusenzakala emashonaland wagijima kakhulu ngesiqubu sibona befaka lama-tank namasofa be-adressa abantu ngodubola soluvele ukhona but khathesi kwenzakele kwelakithi lawo emathebeleland ungani ukhohliwe uhulumende wakhona
nxa usithi imigwaqo ibhidlikile yiphi kakhulu imigwaqo leyi
kulomgwaqo osuka emanjolo siya esiyabuwa yiyo umgwaqo omkhulu osetshenziswa ngabantu abaningi ebhinga umgwaqo wangkhona hhayi usugebhekile vele awusahambeki sokunemigelo nemifula eminye kuma emgwaqweni yalo imifula yadizele ingekho
bakhona yini asebehlengiwe kumbe bayemukela impahla
ngokudlaakulancedo akulancedo osolutholakele but thina sesikhangelele njengabantu bemathebhele bumbe esingakubiza ngokuthi ngama-platforms okuthi abantu abalesifiso sokuncedisa bangaphosela noma yini kungaba yimpahla zokugqoka kungaba yingubo kungaba yikudla kumbe even imali engaphathisa sesi lama-eco cash account esiwafakileyo ukuthi abantu bengaphosela imali lezi ndawo lapho abantu abangahamba bayayishiya khona impahla
lokhu likwenze njengebandla kumbe umphakathi wonke nje
sikwenza njengenhlangothi ezijeneyo sikwenza njengebandla siphinde njalo sikwenze njengabantu abayizizalwane zeZimbabwe ninje ngikhuluma baningi abebandla abangifonelayo ngibatshela ukuthi nxa kungokwebandla lingathiya emahhofisini awo ebandla ayesewange lesebulawayo then kesokusiza kwabanye laba abangekho kwezombangazo labo sile ndlela esincedisana ngazo ukuthi okwabo bangakuthiya ngaphi sikwenze siphathise abantu bakithi
kodwa ngoba nasebethembisile ukuthi ngempelo lwabo uncedo luyeza
ngikhuluma so kulabantu abaningi abangifonela abanye ngaba seSouth Africa labo sebecreatile abo ama-platform imali ngikhuluma sesiraise about 4,000 RTGS kumbe 4,000 eco cash kulabanye abangifoneleyo abase-United Kingdom labo sebevulile njalo enye i-platform nabanye bakhona njalo asebengifonelile abavela kwele America
udaba lolu luphatha ngokuphuthuma yini nxa kuyikuthi abantu lokhu bezi
luphatha ngokuphuthuma ngikhuluma so kule mpahla eziningi esezingenile emahofisini ethwa ebandla kobulawayo nasewange ngikhuluma so nge-Saturday yena le ebuyayo sizagijima siye khona ngale ebhinga ukuthi khona lokho kuvele sikukhona kuhle ukuqalisa ukuncedisa abantu.
Sikhuluma nje abantu bahlezi ngapi badlani?
Bahlezi endaweni ezingani ziphezulu eziyizo ezingafektwanga kakhulu ngalawo manzi. Ukuthi badlani bayancedisana ngakhonokho okuyikho osokusele. Indawo eziphezulu ngibalula indawo ezokuthi khona nxa kuyukuthi kusesigabeni kube le ndawo ngaba licaca kungaba yintaba babe sezintabeni. Vele khona izulu leli libuye ngobuningi kakhulu okutho ukuthi vele ekuqaleni lihle laphambanisa izindawo eziningi. Abantu bebengafinyeleli especially i-DA's office ne-Civil Protection Unit bebengaboni indawo ukuthi yiziphi esezi-affectiwe but zonke indawo ngokuningi kwaza-affectwa at the same time.
Umnumzana Jabulani Hadebe ngumsekeli kamgcinisihlalo we-MDC enyakatho yamaNdebeleni. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi izulu eline kakhulu ngolwesithathu ezansi yamaNdebeleni lidubule idamu lefakanye esigabeni sesilima eMangwe. Iphephandaba leHerald lona lithi kulabo mantshi abalitshumi lasithupha abafungiswe izolo bahle baqala umsebenzi ngokuthetha amacala eHarare. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Nazabona ekhaya elihleli zonteka VOA abasakazi bayo abaludumo. Siyabonga khona ngapho eMelika aliphilile thina sibona indlala. Izulu yebo linile kodwa yesi kwatsha ekuqalizeni bakithi indlala indlala yodwa. Sidinga usizo sike sihle sidle abantu bakithi. Yimi ungwenya ngilapha eDaluka. Ngiyabonga ehlelweni bakithi qhubekani phambili ngomsebenzi omuhle. Lisikhulumela thina esingenandlebe sisizwa ukuvela kwabanye abasebenzi abantu abakhuluma abantu iqiniso likhona. Siyabonga bengingenkinga yefoni bakithi ngizwelani khonapho foni yiwazinjelela phansi ngizithanda lo dlali wo wathi yami wonke edaluka ngiyayibingelela aphile abantu abalaleli ngalesi sikhathi. Siyabonga.
Angithi manje ngabakithi abasemanzini akukhulunywa kufakwa emhlabeni wonke kodwa kwathi kufa abantu bemashona lendi le begcwele emanzini kwafaka umhlaba wonke ukuthi begijinywe besizwe ugijima ama-aeroplane besiyasiza abantu bemashona lendi. Khona manje ngabakithi akusukunyelwa phezulu kuyavalwa. Ngiyabona ngiyathemba nakwe-SABC laku-ZBC akuvezwa khona lokhu kodwa ngabakithi abafayo manje akuvezwa ngoba kufa amaNdebele. Ukwabona mina kakho ngikhuluma ngakho kucela uncedo khona lapho ukuthi ke sizwe abantu abadubekile emanzini le phansi le lutho ngenxa yokuthi sina senziwa abantu thina. Ingakho sikhale ukuthi usihlukanise ilizwe thina.
Sasakaza e-Studio 7 linjani 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 luphahla lokukhuluma phansi khona endaweni yaseBotswana e-Avron khonayo entenda ukupawula ngomnangagwalo kanti vele umnangagwa ngicana ukuzo uyacabangela nje abantu bezimbabwe nje ukuthi yena ma esedlesutha labogawuli labochwenga khathi esekwenzile impupu uthi abantu bezimbabwe esinye isikhathi baphila njani yena nxa ephile esedle yamnandi ngadola ukuthi kwesinye isikhathi abantu bezimbabwe baphile lokhu ebarobha abantu bezimbabwe banika itishu yabo ibhondi elithi yimali nebarobha athi lo mdala mina ngazi ucabanga njani yazi hawu mdala lokho alamcabango stretting sho sizoyedlula umgabe mani umgabe wayekhona ukuthi kwesinye isikhathi umkhono ngasebona ukuthi umkhono uyaphansi wayekhona ukuthi umkhono kwesinye isikhathi awucabange lo mdala ucabangela isisu sakhe kuphila labantu abakhe khathi singayeza kwezi impupu ukuthi abantu bezimbabwe baphile njani khona kuyindlala enkaba unkulunkulu ngazi ngabe uyathatha lo mdala lo mani hayi sesidingiwe ngayithi
Salubonani ku Studio 7 njalo basabazi bami. Ngithanda ukubonga le thuba litshelanikeza lona namhlanje njalo. Mina ibizo lami nguDr Ndlovu ngokuzala nzala lapha enkaya eGoli. Into nje enzama ukuyisondeza kakhulu kubafowethu nakubo bonke nje abafowethu ukuthi yazi ukuthi kule nto esifanazayo ukuthi nanku manje izinto ezenzakalayo zesihlakalo ezenzakalayo elizwe lingamanzi. Abantu manje bafika izulu liyabathatha lapha ebhinga ngathi ngezinye indlela bagcwalela ngifula, bagcwala amanzi, agcwala yonke indawo, athatha izindlu, athatha iy'mpahla zabantu. Ibe senye isibusi ngathi i-government yona ngwayo izehlukele ngala mali, itha ayinamali yona. Ngoba imali zezihlala ezindlini zabo kungakusela mali phela ebhenki, imali zezihlala ezindlini labo bosiphathele imali ezize kumele ziphilise abantu. Nakhu yehluleka ukuthi amasosha kuthiwa yehluleka ukuthi esiza abantu, kusizakala bona babayingcosana, bona babagwazi egoli iningi liyehluleka. Ibe sembiya futhi nesondo zithi nanku nezibhedlela kuthiwa kunamitha kunani. Ube usucabanga ukuthi umuntu ohluphekile gula umkhuhlane oyelaphekayo so kumele kuthwalelwe ngaphandle kwelizwe, maye ngalasihlobo sakhe singaphandle kunzima, sesihleleshwa ngaphandle kwalabona abakugovernment basuke lapho beyelatshwa ngaphandle kwamazwe. Akukho ibe senye isivuzo ukuthi kambe sesele lizwe kumbe sevele lapho thina sesiphila khona ilizwe lethu i-government yethu sekungayena le esiphila khona ngaphandle kwamazwe, kuzoba ilizwe elinjani kambe lithembele ngaphandle? Kanti abazibona ukuthi balesihlazo nje bayasiyangisa be-government njengayo indawo, azi sizeubuhlungu ngale government le esibusayo le. Uzithiwa doze open ngazi ukuthi iminyango evulekileyo ngeyokufa kumbe ngeyokuphila.
Boke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iningi litshengisele emahofisini ekhomishini ebona ngezokhetho kwele Malawi izolo lisithi kumele amalunga alikhomishini achiye umsebenzi. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko wakhe we State of the Nation Address izolo isikhathi ekade mele aqale ngaso sesedlule ngemva kokuvinjwa ngamalunga ebandla eliphikisayo ele-EFF. Siziphetheke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Igqwetha elikhulu likahulumende umnumzana Bill Barr usole umongameli Donald Trump izolo esithi uphazamisa umsebenzi wakhe ngokuba ekhuluma emphakathini njalo engenela kundaba eziphathelane lamacala athethwayo kanye lokulondolozwa komthetho. Amazwi kapha alandela akaTrump awokusola abatshutshisi abacele inkantolo ukuthi yethese umngane wakhe umnumzana Roger Stone isigwebo sokupika okweminyaka ephakathi kweyisikhombisa lelitshumi ngemva kokumfumana elamacala athize. Umnumzana Pa utshele umsakazo we-ABC ukuthi ukungenela kukaTrump endabeni ezinje kusuke kumfake esimeni esibi njalo kuphazamise umsebenzi wakhe. Ngokwakuqala ukuthi uBarr aphumele egcekeni echothoza umongameli Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala e-Indiana khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube.
UBill Barr ufele pressure njengegqwetha elikhulu ukuthi khona laye alandele umthetho. Into ekhona lapha yikuthi amagqwetha asebenza engaphansi kwakhe uBarr nxa esetshiya umsebenzi ngoba afuna ukuthi alandele umthetho and i-administration leka Trump ifuna ukuthi iba pressure bona ukuthi bengalandela umthetho. So nxa abangaphansi kwakhe sebechiya umsebenzi laye njengegqwetha elikhulu ugcina esiba le pressure yokuthi vele alandele umthetho. Yikho sokungani sokuxatshana kathesi lo Trump ngoba vele at the end of the day umthetho kumele ukuthi ulandele. Ngobani phela abazathetha amacala nxa amagqwetha akhe esechiya umsebenzi? Yiyo inkinga esikhona lapha Mr. Nkomo ngoba eqinisweni nxa sokumele kulandele umthetho uzabona ukuthi kuzaba lokuxabana kakhulu between yena umongameli uTrump lo Attorney General.
Ukuthi sokulokuxabana phakathi kwababili laba kumbe bekuyisehlakalo esisodwa nje kuphela.
Phela mnumzana Nkomo uyabona ukuthi kuqalisa ngesahlakalo senesi esisodwa ukuthi umuntu laye abantu beze begcine bembona ukuthi hayi sezicabangela akasacatshangelwa nguTrump uyabona. Yinto esikhona kathesi ngoba uyabona uBarr phela vele ngumuntu lwana owayephomba ukudonswa-donswa nje vele ephomba ukukhuluma izinto eziziyelale you know into ezi very unconstitutional nje vele ephomba ukuvumelana nje izinto zikaTrump. Abaningi ababefuna ukuthi khona uTrump ayefuna ukuthi khona benze izinto ngaphandle komthetho yikho phela suka basuka bonke ku-administration yakhe. So at the end of the day njengegqwetha elikhulu uBarr aye uyabona kumele ukuthi alandele umthetho. Khangela into uyakhumbula ukuthi uKhomi laye wasuka uyabo ngendaba zenezo ukuthi umuntu wayefuna ukuthi leli gqwetha elikhulu efose ukuthi enze izinto ezingaphandle komthetho uyabona. So at the end of the day babe kukhangele phela amanye amagqwetha ukuthi how ndoda safunda sonke wena kanti usenzani futhengisa into ye-dictatorship leyi phela into yakithi le Zimbabwe esiyibonayo dine ezana uPF uyabona ukuthi upresident uyakwanza ukuthi aphume ukuthethe yapho hey kunje kunje ha ndini lati bithi abude kuJerry uyabona.
Abaningi abayabe bethe bachothoza umongameli Trump siyazi ukubana uvame ukuphindisela abachothoze abathethise abahlambaze abalengise babe inhlekisa. Singabona ekwenza lokho yini kuBill Barr?
Phela injwayelo kati bangaki vele anti bonke bengavele bekhulume against yena uTrump useyikuxatshana kwakhona phela vele ingxatshana yakhona bonke iqalisa njalo ixatshana njalo phela bonke abasukayo basuka vele sokuxatshana. Ngubani owasuka elokhu engumngane lo Trump? UBolton now the other day laphana ngendaba ye-impeachment anti ngoyikati la esethengisa owengu advisor manje oseceleni kwakhe manje uyabona kuyajikelwana ndoda nxa sokuthengiswana kuyathengiswana.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ngiyakuthanda ngurobi Malinga ehamba le ntombe enjala uCarrie Khumalo. Sishayela lina balaleli isithandani, sishayela umuntu wonke ngosuku lwalamhlanje, usuku lweValentine's Day. Sithi Happy Valentine kini lonke. ukuziphetha kezo suku usikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uzahlangana lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo zeMathebeleland kobulawayo namuhla bekhulumisana ngokuhlupha uZulu emaNdebeleni okugoqela udaba lwegugu rawundi. Kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngowafast 7 okwamilaniswa kuphelile kuliviki hasibeni sonke ngolwesibili. Olivalelisayo, Montungamili Nkomo.